Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili ekuseni siku 17 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene nomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana nomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Thatha Manko enjiweni ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuxotshwa ngumongameli Mnangagwa.
Ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ukuhlukuya wena ongushirota ubajele abakokhumalo amantungwa wokuthi inkosi yenu Whisper. So lokho kwenziwa Mnangagwa yisikhaso sithi inhlamba enkulu ebantwini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethandaba isetheswa amacala ambalwa.
Masa kutsebotha umama phambi kwabantwana ephelo labantwana akusiphathi kahle futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi lezingenela ilingangeneli ngani bese sebonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva komhlangano lomongameli Mnangagwa, uMnumzana Mbeki utshele intatheli zindaba ukuthi eleSouth Africa lizimisele ukusiza eleZimbabwe ukuthi lixazulule ingxaki elibhekane lazo, njalo wabuka ezinye inhlelo zikahulumente. UMnumzana Mbeki ukhangelelwe ukuyabona umfelwakwazi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uGrace. Uthe leSADC lizimisele ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya zethulwe. Ibandla leMDC lithi liza kwethula umbiko opheleleyo ngomhlangano kaMnumzana Chamisa loMnumzana Mbeki. Ibandla leMDC kobulawayo lithi udaba lokuxotshwa kwenduna uMnumzana Felix Nhlanhla Amangwe endiweni esihlalweni lufuqwa ngezombusazwe ebezingamelanga zingenele kulo. UMnumzana Ndiweni obesazakala ngokusola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu ususe esihlalweni ngeviki edluleyo ngoba idale lezinduna ele Provincial Chiefs Council lithe njengoba umfowabo kaNdiweni uJoram Makhweza udaba lokuthi nguye okumele abe yinduna kufanele uNhlanhla Amangwe asuke esihlalweni. UMnumzana Ndiweni ubikwa eza kusalolu daba emthethwandaba namuhla isithi kumele abuyiselwe esihlalweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDC kobulawayo uMnumzana Swithin Chirohodza ukuze sizwe ukuthi bona bami ngaphi ngalolu daba.
Into esiyibona lapha sibona ukuthi awusiwo mlandu kababu Dambudzo Mnangagwa ukuthi akhethele abantu beNdebele inkosi yabo, kumbe yena azithathe abe yinkosi yakoNdiweni abe sesiba nguye obeka inkosi koNdiweni. Indaba kaChief Ndiweni sele ihlelwe imuli yakoNdiweni, yena okwakhe njengemkhokheli yeZANU-PF ithatha esingathi ngesikhiwa ikwasetha ukuthatha khonoko abe nikwe khona ayikhona ukuthi yena abe sezenzi inkosi yamaNdebele. Akula nkosi yamaNdebele kwaMnangagwa ivele ayisabile khona ngoba phela yena usebenzisa umthetho lo e-local government act owafakwa ngamakhiwa eRhodesia ukuthi babe busa inkosi zethu. Kodwa phela into esiyaziyo ukuthi ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ukuhlukuya wena ongushirota ubajele abakokhumalo amantungwa ukuthi inkosi yenu ngisibani. So lokho kwenziwa umnanga goyisi asosibi inhlamba enkulu emandeni ukuthi yena abese bhala ebatshela abantu besiNdebele undiwendla isiyonkosi. Ngibona phela lokhu ukwenza vele kuhle kutshengisa ukuthi kahle kahle nguye phela umuntu vele owayesedukudukile ngesikhathi se-ground.
Kodwa-ke yena uhulumende uthi kangenelanga kudaba lolu ngoba lona lwalethwa kuye uhulumende ngabakhona ngale kondiweni njengoba kuthiwa ukhona owayemele abe nguye induna.
Uza ungananzelela mfowethu phela asifuni ukuthi sitaziye indaba zemuzi thina esingakukhuluma nje abantu be-MTC into esizibona kubangazi kodwa ungakhangela imuli yona ithe yona bayananza ubukhokheli bukabani buka-Chief Felix Mlata Ndiwela. Okuzananzelela ukuthi bakhona abanye abalokuzwanana nabantu abe-ZANU-PF. Yibo asebeletha lolu udaba ku-ZANU-PF ngoba phela baswela usekelo emulini ngabalayo isupport emulini. Na kubehlala phansi lokhu uzenile njengomdeni kuyakhanya sobali ukuthi umuntu vele owavela wathiwa khona phana ethandwa ngabadala nguyena u-Chief Mdlandla Ndiwela. Abanye laba sikwazi ukuthi balobungani abantu bani abavele behlukuluza abantu besiNdebele abantu abathatha inkomo zamaNdebele ezasezandleni zikabani zika-Chief Khayisa Ndiwela inkomo ezakhulunywa sikhathi u-Chief Khayisa Ndiweni ebhubhile emngcwabeni kwakhulunywa lezo nkomo. Yizinkomo lezi esezicunula phela abantu be-ZANU-PF ukuthi u-Chief Mhlandla wayekhuluma lokhu into esacabanga ukuthi ifikake into esicunula laba abantu be-ZANU. Njalo ungananzelela nxa kubekwa inkosi esiNdebeleni phela kulomthetho so imuli nxa ifike yahlaziya indaba awusiwo mlando we-ZANU-PF ukuthi ingenele.
Lo mnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MTC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kususela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa. Amacala la abalisa ukuzama ukumbulala, ukuzichadisa umyeni wakhe egula, lamanye amaninginengi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, unkosazana Victress Mathutu.
Yazi sikuzwile impela lezi ndaba zokuthi unkosikazi kumbe ngithole ngunkosikazi kumbe unkosikazi kaChiwenga ungenelwe ngamaphoyisa ngezakhi yambopha. Okokuqala njena njengabantu besifazana masekuthathwa abantwana, okokuqala sinasibekela abantwana kakhulu, masekuthibotha umama phambi kwabantwana ethathelwa labantwana akusiphathi kahle. Futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi ngemva kokuzwakala kwamahemhem ukuthi lokuhilizisana phakathi kwakho unkosikazi Chiwenga nokwakwakhe usengenelwa yizakhi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi besingenela ibingangeneli ngani bese sebonke izinto zisahamba kahle phakathi kwabo. So njengabantu besifazana kuyahlukumeza ukuthi yebo uyaboshwa kodwa wayeboshwa ngemva kokuthi usenokuxabana nowakwakhe.
Ye siyabona njalo ukubana kulo daba lwabantwana lapha obatshoyo bona labo singathini ngokubotshwa komuntu ongumame labantwana ikakhulu njengayo bele esithunzi emphakathini bekumele kwenziweni ngokubona kwakho?
Yazi ngikhathazeke kakhulu ngabantwana ngoba ukuthi abantwana babe ufakazi ukubona umzali wabo ikakhulu umuntu ongumama uyibo ebothwa kuyinto ezahlalisa engqondweni zabantwana leyana ikuhlukumeza abantwana abezakhe bekumele kube lenye indlela abayenza ngakhona ngoba unkosikazi Thuwenga ubengabaleke ukhona eZimbabwe nxa kade bemdinga bekumele kube lelinye indlela abayenza ngakhona loba nje athunyele noma umuntu omtshela ukuthi uyafunakala ehofisini elinde basemapholisa nombe kuse-ofisini lezakhe athunyelwe ngoba ngoba simazi engumuntu okade engunkosikazi ka-vice president angiboni ukuthi ukubaleka kwakhe bekungaze kube lula ukuthi nxa bengasathongi ukuthi akazizile ubezobaleka bekumele izakhe ibe lenye indlela yokuthi bambophe kodwa bengambophi phambi kwabantwana ma kuyikuthi abantwana bebekhona kungangcono bathi bambekele umlayezo wokuthi akafike e-ofisini elithile ngesikhathi esingaka bese-ke ekutha-ke after nxa kuyikuthi akasafika ngakulelo ofisi sebe ngayenza elinye icebo lokuthi bamthole ma kuyikuthi bamcelile ukuthi afike e-ofisini wangasafiki ukuthi bambophe phambi kwabantwana okokuqala kuhlukumeza abantwana isithunzi sabo abantwana nje lakibo nje bazohlala behlukumezekile isithombele siyane sokubona umuntu ongumzali wabo umuntu ongumama wabo ebothwa asithebe sihluke ebantwaneni bazoba sebengabantwana abahlukumezekileyo emoyeni okwesibili isithunzi sakhe yena unkosikazi Thuwenga njengomuntu oyaziwayo kunolokhana nje ukuthi abonakale nje sephonge umngelelo abothwe laphambi kwabantwana kumele kucathangele ukuthi kwenzani esithunzini sakhe kwenzani ebantwaneni so angicabangi ukuthi lo ohambe wayambopha uqale wakucabanga yini uma efika esenza isenzo lesiphambi kwabantwana ukuthi uke wakucabanga yini ukuthi kwenzakala le bantwana ngoba noba yena lecala abantwana abalacala abakudingi ukuthi bahlukumeze ngaleyo ndlela ngoba icala lenziwe ngumzali
unkosazana Victress Mathutu uxoxela yena-ke engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo bekhuluma icingweni le Studio 7 ese-South Africa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leli chronicle lithi iningi lezitolo kobulawayo leMathebelele North ziqalisile izolo ukuthengisa impuphu ngentengo ephansi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi nguye ozababhadala indleko zokuthengisa ngalintengo ama-subsidies ngesiNgisi. Izitolo lezi zivalisa i-OK, Zaphalala, Greens lezinye njalo. I-10 kg ibithengiswa nge-$50, i-20 kg nge-$100. Iphephandaba leli Herald lithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingu-242 sezibhalisele ukuthola incwadi zokuhambisa ezama-passport. Lokhu kulandela ukukhutshulwa kwembadalo yawo yafika ku-$318 ngamadola emelika kulabo abahlala kwamanye amazwe. Ngakho uhulumende uthi uhlelo lakhe luyasebenza njalo luzaphathisa ukuthi abantu bathole ingwalo zama-passport ngesikhathi esifaneleyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp njalo sithandele ukuxolisa kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje asi-live stream kukhasi lethu leFacebook ngoba imitshina yethu ingana ihambi kuhle.
Mina igama lami Nhlanhla kaSangweni ngikhuluma ngila eGoli. Lo ngeze sisabuswa amapresidenti thina singumthwakazi asikwazi ukuya ndawo thina okwethu kubana sibuswe ngamakhosi noma ngithi inkosi ukuze into zethu zibuyele phambili njengesimweni esasiyisona kwakudala kwasekuqaleni nje ngoba khona lokhu kulahleka kwamasiko ethu yonke leyo nto isidalela thina amashwa ezimpilweni zethu. Isizwe singalawa amasiko sifile sona asibambananga sihlukana phakathi sihlukaniswa yini ikubuzwa ngamapresidenti. Ilizwe laseZimbabwe alimelodwa umthwakazi ame yedwa siya sihlukumezile kusa kwamalanga abazali bethu bashonele ezimpini abatholanga lutho.
igugurawunde yabuya yathanyela umhlaba wonke uthule wabheka basesihlanganele abantu abaningi inja ikakhulu bona la South Africa abafuna izwe labo kodwa abakwazi ukuthi baqalelephi ngoba ivoti ayisebenzi kwamthokazi yiko nje loku engakusho.
Hayi, kamalam uSibusiso, ngisacela ukuthi ngiphathe nje udaba lwami oluphathelane nenhlanhla yamankundiwena. Lolu daba lungiphatha kabi kakhulu, lubuhlungu ngoba onhlanhla yamango ngicabanga ukuthi asibo induna lezi ezibekwe ngabantu noma uhulumende, zinduna ezisukela emuva le kumzilikazi kwayeza nabantu. So ngezinduna okuthiwa ngezebhinga lezi esingazaziyo ukuthi zazikhokhelwa yiphi inkosi esezikhokhelela ukuthi kufakwe kupolitiki ukuthi uNdiweni akasuswe ukubekwa uDola, akasuswe uNdiweni kubekwe bantu. Iinduna ezibalwayo nje kuthiwa zinduna zangamampela zimbalwa kakhulu kakhulu. Loko okunye yiloko kwefekhi lokho, ubeyithatha abantu bezano, ubeyithatha umntakamnangagwemembeke ke abe yinduna. Sibona ukuthi uzoba yinduna ekhokhela abantu. Induna vele mthabo, zinduna ezazibekwe yinkosi esizaziwe. Lokho okunye okuninginingi lokho, hayi, kuyangethusa. Yiyo nje into engiphatha kabi kakhulu. Wenzeni umdlandla ngoba bamlandelela kangaka, abake behlukane naye.
Okhulumayo uNdiweni, okungizwisa ubuhlungu ngoNdiweni, oyisizalwane sakithi emfowethu ngokuzalwa, ngenxa yokuthi ilizwe lakithi leli layenzelwa into okuthiwa yi-constitution, kwaba lesigaba sokuthi kumele umuntu abe ne-freedom of speech, akhulume okusemoyeni wakhe akhuphe. Kodwa namhlanje manje engikukhangelele ukuthi akhulume iqiniso umfowethu ame kulo, engagxeki lokho kodwa igxeka kuphela into embi. Bekukuhle nakulabo noma akhuluma kubo kwenza ukuthi bakuhle, akubake ngabantu abafisa ukuthi nabo baqandisise babone ukuthi bayaphambanisa balungisise izibhedo. So okusemoyeni wami yikho lokho kumphatha kubi kakhulu.
Eyi, mina inkinga yami ngalo mna ngingakwazi president, angazi ukuthi amandla kakaphela kanjani entweni angafanelanga ukusondela kuzo izinduna amakhosi. Yithi thina umphakathi esizikhethayo sizifaka emphakathini, hhayi yena ukuba namandla lokuthi uyaxotshwa izinduna. Wayexotsha uNdiweni kukusiphi isisekelo sombuso akusebenzisayo? Woneni sifuna ukwazi ukuthi woneni uNdiweni angeke axotshwa amakhosi phela? Thina yithi esikhetha amakhosi siwafaka embusweni, enjalo yithi thina abantu esiwakhipha khona umbuso. Uyalahleka mna ngingagwayi lost, uyalahleka. Into zakho ofanele zikhangelele ezokuvusa ikonomi yelizwe, hhayi ukutshonelandelana namakhosi.
Mnangagwa uyithatha phi i-right yokukhipha amakhosi akithi esintwini? Le ndawo afanele singabe ingenelelwa yinkosi, hhayi yena umnangagwa. Usekubonile ukuthi lo muntu uyitrethi kuye, yingakho nje semkhupha laphaya. Ukuthi abafuni ukubona umuntu wesintwini ovusa ikhanda. Wonke umuntu wesintwini ovusa ikhanda bayagongoda. Uye sengena endaweni yomfazi kaChiwenga, ipolitiki leyabayenzayo. So sekubona ingcona mxoshi, kodwa impa iphelanga, ikhuyi isabuya futhi. UChiwenga uzolususa uMnangagwa futhi njalo. Lokho kuye kwenzeka kumnyama kubomvu. Khiphisani sangwene enkaya.
Kasakaza kwaStudio 7, linjani bantwabethu? Dani lonke weZimbabwe siyalibingelela labalaleli bonke bakwaStudio 7. Namphezu kwahulumende lo ohambe wakhuluma emhlanganweni, kambe sho kusengezimithi ilanga livaleli. Nxa ekhuluma uyabethi thina ngapha eZimbabwe kasizwa yini bakithi? Lusizo lolu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo sithanda ukuxolisa ukuthi asilive streaming namhlanje kukhasi lethu leFacebook, kodwa siza kwenza njalo kusukela kusasa. Imitshina yethu isilungile. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iqembu labafuna ukwehlukanisa ilizwe leCameroon ngabakhuluma ulimi lwesiFrench lolwesiNgisi selithumbe abantu abangamachumi amane abakade bencintisa ukhetho lwamakhansili kulelo lizwe ngendlela yokumisa ukhetho okufanele lwenziwe ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Uhulumende uthembise ukukhulula abathunjiweyo njalo avikele abanye abancintisa kulolu khetho kanye leziphathamandla eziluqhubayo ngoba isithi ufuna ukhetho luphumelele. Omunye othunjiweyo utshele intatheli zindaba ukuthi ujeziselwa ukuthi kalalelanga isixwayiso seqembuleli esokuthi akufanelanga kuvotelwe umuntu kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lwamakhansila. Umongameli weCameroon umnumzana Paul Biya uthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili. Ukhetho lokudinga umongameli weUganda luyasondela njalo. Umhlabeleli olodumo wakulelo lizwe uBobby Wine uthi uzimisele ukunqoba kulolu khetho akhulule abantu ngoba esithi umongameli Yoweri Museveni walelo lizwe osebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 unguntando kayiphikiswa. Umongameli Museveni laye uthi uBob Wine igama lakhe lokuzalwa kunguRobert Kyagulanyi isitha esingafuni ukubona ilizwe lithuthuka njalo wamthumela amapholisa ohlobo lweriot. UBob Wine ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington DC. Weziphathelane lokwenzakala eMelika namhlanje, umongameli Donald Trump izolo uthe umelele ngabomvu ingxoxo mpikiswano e-debate lelunga lama-Democrats elizakhethwa ukuthi lincintisane laye kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wodwa usole ikhomishini ezimeleyo esile minyaka eminingi iqoqa lolu hlelo esithi ithatha uhlangothi njalo ayimsekeli. Ngalokho umongameli Trump ubize ikomiti le ngokuthi ngama-Trump haters and never Trumpers, lapho eloba enkundleni yebulenjini eTwitter. Uthi ikhomishini le yake yaxolisa eminyakeni emithathu edluleyo ngokuguqula umsindo we-microphone ayisebenzisa kungxoxo mpikiswano yakhe yakuqala lonkosikazi Hillary Clinton laye wayencintisa kukhetho olufanayo emele ibandla lama-Democrats. Umnumzana Trump uthe njengomongameli kukuye ukuthi ingxoxo le ye-debate iqhutshwe njani njalo kuningi angakukhetha ukwenzela ukuthi achiyane lekhomishini le athi ithatha uhlangothi. Njalo uthi ikhomishini le ebizwa ngokuthi Commission on Presidential Debates ayila mvumo yokumkhulumela. Umongameli Trump uthi uzimisele kuma-debates lawa njalo engaphatheka kwamathathu kukanti ulembali enhle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ikhomishini le eyabunjwa libandla lama-Democrats lelama-Republicans iphendule umongameli Trump ngokuvuma ukuthi ngempela kwaba le ngxaki nge-microphone kodwa hayi ngendlela athi kwenzeka ngayo. Njalo ingxoxo mpikiswano eziqoqayo zilungele umbuso okhululekileyo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu eliphikisa phosa amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukare sinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esikusebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Yebo ke isolo yasenelisanga ukuthi siliqhonsele umculo kaNdinduna owaziwa ngokuthi nguZimsplash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa kungundumiso moyo ocula iseSouth Africa kodwa ekhulele eKhanyandavu eLupane wafunda leCholocho. Siqhonsa umculo wakhe isisondela ke iKhisimusi. Izolo besilizwe inzwisa nje yalo mculo. Njona isithi December singakethukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana nalomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. umnumzana Nhlanhla Mangwendiweni ukhangelelwe ukukhweza imthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokukhutshwa ngumongameli Mnangagwa. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabaningi ngokuzithulela ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.